Ngingathi mina asiqaleni ngokuthi ubandlululo is bad. Awumelanga sina njengabantu beZimbabwe sibe lo bandlululo against each other. Kodwa ngibona njengani ama-institutions ethu, lama-structures ethu, from time to time, yibo ababanga i-problem leyo ngoba awukabi le nkulumo e-conclusive about indaba yeGukurahundi, for instance. Nxa ungakhangela i-education system yethu, ayipromote ukufundwa kwamanye ama-language. So wonke khonokho kubanga ukuthi abantu bafile njengani amanye ama tribes are more important than abanye, which is engathi a very bad and dangerous thing.
Manje ngokubona kwakho ukubotshwa kukalondoda kuzenza yini ukuthi abantu bengabandlululani, bengayenzi lokho okuthiwa yi-tribalism, ikakhulu ebulenjini lapho?
Angiboni ukuthi ubotshwa kwakhe undoda kuzancedisa iproblem esilayo. Iproblem esilayo ayifuni ukuthi lama punishments kumbe ama penalties anjengalawo. Ngokubona kwami kumele sibe le conversation, sibe le nkulumo sibili e-frank ukuze sihloniphe wonke ama tribes aseZimbabwe. Udubo esilalo yikuthi kulamanye ama tribes afila njengokuthi bona baqakatheke ukwedlula abanye and bayakwenza khonokho mihla ngemihla without any punishment, without any penalty, without any reprimand. So khathesi sesifika ku 44 years ngenyanga ezayo, siyasi celebrity 44 years. So kumele ngibona njengani kube le nkulumo engabakhona sibele ukuthi siyangaphi, how do we also respect amanye ama tribe.
Kodwa nxa sikhangele udaba lona lolu kubandlululana lwe-tribalism, lungakuludaba olukhanya soluvuka yini?
Bona njengani udaba lwe-tribalism ludaba olukhona luyavuka from time to time, kodwa asikabi le ndlela yokuthi siqede i-problem yangikhona once and for all. So uzabona ukuthi udaba lwangikhona luyavuka, be it indaba ze-employment, be it indaba zokuthi as education engangikhuluma ngazo ngaphambilini. So uzabona ukuthi luyavuka udaba lolu from time to time, kodwa thina engxenye sifuna ukuthi singakhulumi ngakho.